Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZANU-PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% balakho ukuvotela ibandla leMDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olola amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbone iphumele Mass Public Opinion Institute liqiniso kuyabe kusisho ukuthi kudinga odokotela bengqondo ukuthi bake bahlole abantu beZimbabwe ukuthi kanti balahleka ngapi. iZANU-PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesupport eningi okwedlula wonke amaqembu yona idilizilizwa kula zikolwa kula zibhedlela kula mgwaqo kula msebenzi kula lutho balithintishilizwe laba ama izimvuto ubusela buphezulu icorruption ikhona lephezulu akulalutho abalwenza bakhangelela abantu abakuphela ngakho ke lokho kuyethusa kakhulu ukuthi kube labantu abacabanga kanjalo kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange bathi ukuthi bona basekela luphu hlangothi okungathi ukuthi basengayilimazi iZANU-PF ngo 2023.
Unkosikazi Cora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo inkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La findings alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties akuleli kodwa kuyilona iqiniso then kodwa mina ngangiwakhangele akufuzanga ukubana abazise ubuhlungu afuze ukube yiwona abaniki inkombandlela yokubana benze njani ndawo balungiselele ukubana batshintshe la ama statistics ubana balungiselele ubana bakhona ukuthi bawantshintshe ama statistics lawo because eqinisweni iZANU-PF on the ground yebonakala kakhulu yiyo la ama structures aphilayo from ukuqasisa ukusela kuvota kuze kube nakathesi ama structures abaphila ikanti ama structures abo opposition yangase ukuba khona towards the election after the elections angana dismantleka nje ingabi khona so lokhu kubangela ukubana iZANU-PF ihlale iphilile iphefumula ebantwini ukudlula wonke ama parties la ama findings kufuze anike ama opposition inkombandlela yokubana bawantshintshe kanjani then leyi 1% lethiwo leyama yama political parties ubuhlungu yebo kodwa kuliqiniso and kufuze kube nendlela yokubana bakutshintshe kanjani ngoba sivumbeni kathi esilange lockdown kunje amayama opposition aba restricted ukubana amove yabonane labalandeli babo kodwa iZANU-PF yekhona ukubana ibonane labalandeli babo freely okutsho ukuthi ama structures abo ayaphila ukudlula amayama opposition kubuhlungu kani kodwa liqiniso likhona lokhu kufuze ukubana kusinike inkombandlela uma opposition parties ukuthi kwenziwe kanjani ukuze ama statistics atshintshe sikhangele ukhetho olulandelayo.
Olwala amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwethulwe yi-Afro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 iZANU le-MDC Alliance yize labalandeli abaningi abalandeli iZANU ngabafuna ukudla labafuna amathuba ngoba isemandleni abalandeli Alliance ngabafuna ukukhipha iZANU bacacile lawo kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla i-MDCT elabameli ephalamende okuyiyo uhulumende asethe yena i-official opposition but khanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo la amanye amabandla angabe esebenza sibili kodwa abantu babona engalamandla okukhipha naleZANU ngoba abantu balokhu benjani befuna ukukhipha leli bandla elibahlukumezayo.
Sixoxe njalo lo nkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho.
Ayikho ready for governance or ayikho ready ukuthi bathathe umbuso. So iZANU-PF has been made ready for an election by divided kumbe sithi opposition engelaphakathi kubanathesi. Bengakanzelela abantu abaningi sebekhuluma ngokuthi bona sebefuna ukujoyina iZANU-PF abanye sibabonile bejoyina iZANU-PF ayisikho ukuthi abantu bayithanda kakhulu iZANU-PF but abantu ngabaselathethwa i-option badingi i-political reform ngakho ku-NDC ngaphandle kokulwa akuchazi ukuthi kuyahanjwa kumbe abantu babuyele emuva. We are ready for an election anytime. ngoba bayananzelela ukuthi akusela umuntu esingathi kwalamandla kube iparty
Uphenyo lolu luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.